into ekhona ngokuthi xa kusenzakala izinto ezifana nalezi abananzelele ukuthi yizo izinto ezigcina zisenza ukuthi abantu beqhubeke besenza izinto ezingalunganga elizweni ngoba bebona ukuthi bakhona abanye ababanjwa baqedwe bayekelwe ilobo bufakazi bukhona.
Bakhona Dube abathi okwenzakale lamuhla yikho ukusebenza kwayo phela emthethweni labo. Umuntu nxa engelacala kalacala nxa elalo ulalo.
Kodwa ke uhlupho olukhona ngelokuthi kwesinye isikhathi indlela indlela imithetho endaba esebenza ngakhona noma ngithi indlela abasombulula ngayo amacala kwesinye isikhathi kuthiya abantu bengathi balokucabangela ezindlela ezithize ngoba sokungathi omunye umuntu nxa kuwukuthi mhlawumbe kukhona elinye icele alisekeleyo ujika kube imphumela yakhona ihliyazi ukuthi izaphuma njani. Nxa usekele elinye icala kujika eminye imphumela njalo ingafanani njengamanye amacala esiwabonayo ukuthi abanye kwamanye amacala kwamanye amacele ezopolitiki bagcina sebenziba bagcina bebotshelwe izinto ezingelamsebenzi kodwa abantu abanye abenza into elibufakazi bagcina bekhitshwa. Kodwa into ekhona ngeyokuthi akungakhangelwa ukuthi umuntu uvela ngaphi noba teni. Umuntu akukhangelwa ama-merit ecala njalo ojaji nxa bejaja into abangajaji ukuthi ngoba besaba ubani but abajaji icala pertaining ukuthi bekhangele ukuthi lona icala liphethe ubufakazi obungakanani njalo icala liminjani kuphela yindlela abantu bekhangele ngayo.
Icala lakhe leli elimqoka asabhekane lalo elokuzama ukuphuma legolide ngudlu elizweni ubona lihamba njani lona?
Lokho nje babukubo sekusobala ukuthi nje lokho sekuyinto nje ezavele iphelele emoyeni nje emoyeni njengesithukuthuku zenja. Lokho nje ukuthi mhlawumbe lalele lokho lisaqhubekela phambili yikukwejisa nje kuphela ekugcineni kuzagcina ukuthi abantu labo baluze i-interest yokulilandelela icala lakhona ligcina liphela nje kanjalo ngoba kusobala ukuthi alikho icala azatholakale lalo nxa ukuthi oredi lalenaleli abavele abekade kulobufakazi obupheleleyo sevele wayekela.